Aba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tjona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 1 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sina zokungena esifadeni lapha ngoba sekuni siyakade siya kuZiki ngoba amavota ayenzwa kiwo nasiwazisisi kade sose siye eZiki kade sekulu umthi tajamuka enough is enough asafuni kunalo sesikhathele ngayo.
Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bomanyano we-MDC Alliance betshengisela besola impumela yokhetho ekhomba ukuba nakunqobe iZANU-PF. Kwabulawayo lakho kuke kwaba lokuxokozela abe-MDC Alliance besithi kabayamukeli impumela yokhetho. Kodwa ezansi yamaNdebeleni bekutholi abantu bedanile ngokunqoba kweZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu esigodlweni iHarare namhlanje ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Kodwa abe-MDC Alliance bathi kabakwamukeli lokhu. Bakhonona njalo ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho lukamongameli. Kubika uGibson Bebe.
Bakhala njalo ngokuthi impumela ephunyiswe ngabezekhi eyamakansili lamalunga ejayele ephalamende asebenqobile ayiqondanga ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF licilile. Izekhi iqalise ukwethula impumela yokhetho lwamakansili lolwamalunga ejayele ephalamende izolo, njalo ibandla leZANU-PF likhokhela endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emaphandleni. Abasekeli be-MDC Alliance baye e-command center ukubala khona amavoti lapho abavalelwe amasango ngamapholisa alindele indawo. Baqalisa ukuhlabela bezithi izekhi kayethule ngokuphangisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Kube nokuxokozela edolobheni ngemva kokuba abatshengiseli laba begcine sebelodlame bacitsha impahla emkambo owe-Copacabana badabula imfanekiso yokhankasela ukuba ngumongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa lokubasa umlilo esitaladeni esiqonda emahhofisini awezekhi okuyikho okugcine kuletha amapholisa emgaqweni bezolamula. Ifulamtshina yebutho icine isingenela ekucitsheni lokhu sokulokuxoshanisana labasekeli be-MDC Alliance lamapholisa. Omunye obakade betshengisela uthi ukhetho luchilibezelwe njalo uzimisele ukulwela ivoti yakhe.
Sina zokungena esifadeni lapha ngoba sekuni siyakade siya kuZiki ngoba amavoti ayenzwa kiwo nasiwazisisi kade sose siye eZiki kade sekulu umthi tajamuka enough is enough asafuni kunalo sesikhathele ngayo.
Imizamo yokuthi size imibono yamapholisa ngalesi sikhathi yehlule ngemva kokuba obona ngezokhetho emapholiseni uSenior Assistant Erasmus Makhosa ejele Studio 7 ukuthi usabambekile emsebenzini. Lobona ngesigaba seHarare emapholiseni uInspector Paul Nyathi yena uphinde wathi uphakathi komhlangano. Ingcwethi ecubungulwe zombusazwe uMnumzana Richard Mahomba uthi uhulumende kadingisise okuyikho okufukela abantu ukuthi baqale udlakela ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngokuthula.
Isehlakalo leso sithe kwenzakala eHarare sikhomba ukuthi sokufuze kudingisiswe kuxwayisiswe njalo ukuthi ngubani ongemva kwale ndaba phendule bendaba ngoba konke lokho kade kusenzakala bekulokuthula elizweni kuyazwisiseka ukuthi kungaba lengxaki kodwa ukuvuka kwengxaki akutsho ukuthi abantu kufuzebelwe yikho ke sokuqakathekile kathesi ukuthi sithole ukuthi izigelamkhuba lezi ezenze lokhu bezifuqwa yikuyini yikho sokuqakathekile ukuthi uhulumende ukuthi yenze ukuthi kuqhubeke kulokuthula kufuze eqale adinge ukuthi iziqoqodo lezi ezenze lokhu ngobani.
Iningi elikhulume ne-Studio 7 liveze ukukhathazeka ngalesi sehlakalo sodlame esenziwe ngabakade betshengisela ezitaladeni lisitsho ukuthi bekufanele bengaqali udlame kodwa batshengisele kuzeki ngokuthula.
Hayi, thina lokho sokwenziwa libandla le-MDC hayi asikuthakazeleli sibili, lathi besidanile sisizwa impumela yokhethwa ephume namhlanje kodwa hayi ukuthi sihambe siyeqasa ukutshayana labantu sisilwa into embi kakhulu mbonani yasibelisa muva njengelizwe. So sikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana nesochamisa ikwanisa ukuphuma nje egcekeni ekwanisa ukutshela nje abasekeli bakhe ukuthi hayi abatshanela lolu udlakela sebelwenza edolobheni.
Imizamo yokukhuluma namapholisa yehlule ngoba bebesithi besemhlanganweni ukuthi abancinisa bezimele kukhetho labo balile ukukhuluma ngalesi sehlakalo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, Gibson Bebe.
UGibson Bebe-ke ubekhuluma lapho amapholisa engakakhulumi phezu kodlakela lolu kodwa asekufakazile amapholisa ukubana kufe abantu abathathu njalo athi asacwayisisa lolu daba. Amapholisa athi njalo adinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili, umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochi Dziva phezu kodlakela lwanamuhla. Khuluma lentatheli zindaba eHarare kuhola elisanda kwedlula, isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe ababili laba kumele bayezinikela kugatsha lwamapholisa olwe-CID. UCharamba uphinde waxwayisa njalo uZulu weZimbabwe ukuthi engaze aphatheka kudlakela.
We are keen to interview Mr. Tendai Biti and Happy Sonji Dziva of the MDC Alliance. We are inviting them to come to CID Law and Order in Harare. They are invited so that they can assist the police with investigations. We are urging members of the public to refrain from committing acts of violence. We want to inform the nation that the Commissioner General of Police has invoked the provisions of Section 37 bracket 1 of the Public Order and Security Act Chapter 11.17 and approached the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage to request for the assistance of Defence Forces.
Leso ke isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba eveza ukubana badinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezivalisa umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochi Dziva phezu kodlakela oluqhamuke eHarare namuhla lapho okufe khona abasekeli be-MDC Alliance abathathu bebulawa ngamasotsha lamapholisa. Sexhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya sambuza ukuthi uthini ngodlakela lolu.
Into emqoka yile mfuka nkomo, angitsho ukuthi ngivumele nalokwenzakalayo ukuthi iZANU iwinile. Eqinisweni engikwaziyo ukuthi iZANU akula khetho engaluwina in a free and fair election. Kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli ze-MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Biti isimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazukwemukela impumela yokhetho nxa i-MDC inganqobanga. Ibuwula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina sidlupho lingenelene ekhethweni. Angithi ukukhetho lingenele ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani. Nxa bengasakukhethanga wena yibuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi nangingakhethwanga mina lingavumi. Uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho. uphambanisile uTendai izigwenxa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona. So kuthi nga kuthiwa bamncitsha ithuba lokuthi abe khuluma le ntatheli zindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza.
Amapolisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Biti kanye lo mnumzana Chiziva. Singabona bebotshwa yini ababili laba?
Iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo ngumuntu oleqala. Uma kuyukuthi umthetho isisekelo sesikhuse seZimbabwe iconstitution kunye lemthetho yeZimbabwe nxa ivalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhitshwe nguTendai Biti kuzicala akutsho ukuthi baza kudinga bembophe ngoba wephula umthetho. Kodwa ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Kusenjalo isigodlo seMelika eZimbabwe sethule umbiko sisola isehlakalo sanamuhla njalo sixwayisa abamabandla ezombusazwe ukuthi bakhuthaze abasekeli babo ukuthi baziphathe. IMelika ixwayise njalo amasotsha ukuthi achiyane lokuhlasela uZulu. Abomanyano we-European Union ekade bezehlola ukhetho bathi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngendlela ekhululekileyo ngoba bekulokwetuselwa kwabantu. Kodwa abesadaki bathi lanxa bekulokuthile ungahanjiswanga kuhle vele ukhululekile lolu khetho. Kwabulawayo khona kuye kwaba lokuxozela njalo abasekeli be-MDC Alliance bezama ukutshengisela besola ukunqoba kwebandla le-ZANU-PF lona elithole izihlalo ezingu-145 edalele parliament kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-60 amachumi ayisithupha 60. I-NPF ithole esisodwa kwathi esisodwa njalo saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. Kulezi hlalo ezintathu esezisele phakathi kwezi-210 ezingakamenyezelwa ukuba kungobani abanqobileyo. Siye kuntatheli sindaba yethu kobulawayo uChris Gandhi. Kunjani kobulawayo CG?
Kobulawayo kathe sikuzithulele nje akula kuxokozela kodwa lapho okuke kwaba lo kuzidlwangudlwangu endaweni emahofisini awe-MDCT kungani lokhu kugcwele amapholisa labanye labo sihambe sayoza ukuthi kuhambe njani kuthiwa khona amapholisa ngemva kokutshengisela kwabo abangenele ababhaxabula okwabuhlungu abanye bakhona abalimele.
Amapolisa ayakufakaza sekufakazile ukuba ngemva kokutshengisela kwabe MDC Alliance lamhlanje okungenele khona amapolisa lamasotsha kudutshulwe abantu abathathu bafa lanxa nje abanye besithi bedlula khonapho. UZulu wakobulawayo uthini ngalesi sehlakalo?
UZulu walapha uyazilaye ungani wethukile kakhulu sibili ngoba labanye nje abasekela ibandla umanyano we-MDC Alliance bathi hayi inyathelo leli elithethweyo elokutshengisela ikakhulukazi kungakaziwa ukuthi impumela yonke ihambe kanjani kube liphutha kakhulu.
Abaningi abe-alliance bathi kube lokuqilibezela la khona ngapho bakubona njalo mhlawumbe abangayisibo be-alliance uZulu nje jikelele bayakukholwa yini abantu bakobulawayo ukubana kube lokudlelezela kulolu khetho?
Hayi, ngaphaka bakukholwa kakhulu ngoba uzakhumbula ukubana phakathi kwezigaba ezilithumi lambili 12 i-MDC ithethe i-ZANU-PF ithethe esisodwa kuphela okubangela ukuthi amboni ukuthi bakhona sibili abangatsho njalo ukuthi hayi bekulokucilibezela ngoba hayi ngapha kuhambe ngenye indlela.
Aha, hayi siyabonga Chris Jahelidala, siza kuthinta njalo kuhlelo lwe-Live Talk.
Hayi, kulungile Ntunga.
Aha, Chris Gande intathela izindaba yethu ke bese ixoxa la elapho eko bulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkulu. Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho. Abasanda sixhuma umsakazo wenu owe Studio 7 silethulela okwenzakalayo eZimbabwe ikakhulu okuphathelane lempumela yokhetho. Ibandla lezanu PF linqobile lithole izihlalo ezingu-145, MDC Alliance 660. Sizweni okunengi kuMavis Gama.
Okwamanje ikhundla kumbe abanqobe kukhetho lokudinga abameli ama-parliamentary elections sesitshelwe ngabanqobileyo abayi-207 kusele abathathu lezi-ke laba kungabe Harare indawo zeHarare ezintathu ama-constituencies amathathu aweHarare phakathi kwalaba bantu abayi-207 kulo thole isikhundla emele i-NPF uMasango Mathambanazo yena nguye onqobe ku-constituency yeKwekwe Central bese kusithi uThemba Mliswa yena uthole ese-Norton bese kusithi ezisalayo abasalayo iZanu PF ithole 145 kuthi MDC Alliance ithole 66 lake ngama-seats alabo abanyizisa kukhetho lokudinga abameli bekumele ngaye sekuphendule lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi-210 abazamela ama-constituencies angu-210 kodwa kulamathathu alokhu esalindelwe engawe Harare nanxa ama-commissioners engathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangikhona ngaphi kwendawo silindele wona lawo. Phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli. Lizakhumbula balalela ukuthi ngaphambilini abezeki bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade bencintisa kulolu khetho lwama-presidential beyi-23 bangamashumi amabili lantathu kusitsho ukuthi abazobamela ama-polling agents abo kumele abuye abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana labezeki babonisane bese kukhangelwa layana amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho uward inye ngayinye esingathi thina athiwa ngama-V11 forms bese bebona ukuthi bayawelelana la kungakho-ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengasitshela bengatshela uZulu bengazisa uZulu engxenye kusasa kodwa-ke isikhathi sesekhona njengoba emthethweni abezeki kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke emva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile kusitsho ukuba mhlaka 4 lapho kumele babe sebeqedile konke silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ngubani onqobileyo. Leza baba zitholileyo lapho beshanganisa bekhangela ama polling stations wonke ngoba kusuka ku ward bese kusuka ku polling station lapha votele khona bese siya ku ward bese siya ku national lokuza national ZEC national command center bakhanya belongu bengajabuliswa yizinombolo zangkhona ezithumileyo kungakho ke wabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule national ZEC command center khona kulapho kuqale khona ukugijimisana phakathi kwamapolisa labasakhulayo laba kwase kusithi sekulaphaya kwase bebizwa ke abakubutho babuya baxotshanisana labantu labana kwakhala imbhobho hayi bekukubi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umuntu wonke bekuthiwa kahle ahambe
intatheli zindaba yethu uMavis Gama ubexoxa ke lapho lo Gibbs Dube. Kulife Talk sikhuluma ngempumela yokhetho lizwi leibandla lezanu PFAS elinqobile kukhetho lokuthi ngamalunga edalele parliamente impumela kamongameli kayiketulwa njalo kube lokutshengisela kwabulawa abantu abathathu ngamasosha lamapholisa eHarare. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Iningi lesizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya belithe amehlo nhlo ekhaya kukhetho. Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ube ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ebezisazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo ezenzakale ngalesi sikhathi bephansi komanyano we-election situation room. Undiweni uxoxa lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo.
Ibizo ni uMichael Ndiweni. Ngunhlanganiso okuthiwa yiBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso yabantu abasebenzayo khonapha koBulawayo. Lapha ngingumsekeli kagcina isihlalo we-election situation room. Kuyinkundla lapho esikhangele khona indaba zokhetho nje lolo lweZimbabwe lika 2018.
Njengoba ngendlela elikhangele ngayo luphume njani kuhambe kahle?
Thina kakhulukazi besikhangele amalungiselelo okhetho besithi ngesikhathi esithi pre-election period. Sikhangele ngomhla okhetho sikhangela sokwedlula ukhetho. Sikhangela kakhulu izinto ezenzakalayo kulungiselelo ukhetho ukuthi amabandla aziphatha kanjani. Izekhi yona ilungiselelo okunganani lokunye nje okungasekela ukhetho uzoluhambe kuhle. Besile inkundla yethu ke ithatha imbiko evela ebantwini kumbe ngathi abantu abalokutsho kumbe abakhangele ezokhetho kumbe umuntu nje kazana ole ndaba lokuthi ukhetho luhambe kuhle. Kunjalo besile amafoni esithi ngama toll free abantu abesifonela khona then sifaka ke imbiko evelayo ebantwini sifaka ku platform esithi i-triage. I-triage le besiyisebenzisa ukuthi sihlanganise imbiko yonke le enye siyilandele njengokuthi kungaba nombiko wokuthi kuye lo mbiko owodwa engawunika njengomzekeliso oyenzakale eMathewelands South eKafusi primary school athi melibe yi-polling station kodwa sekuvota kuthiwa khona na isimuve yaku eKafusi secondary ukutshengisela ukuthi abantu babe lokhu kwa-confused imbijana balahleka. So kunjalo ke siyafanela i-ZEC sithi ZEC kule nto enje eyenzakalayo wena uthini ngayo. Okunye futhi esikhangelayo ukuthi ukuthi amabandla bekungamelanga campaign sokusele 24 hours ukuthi ukhetho luqalise siwazile ke amabandla akade campaigna njengabazana uphinde izandiya i-campaigna yafika yagida phambi kwendlu ka candidate we MRP esibona intimidation sizwile awu MDCT lawo MDC Alliance bechiphosa ama pamphlets abo ekuseni kuzava kulukhetho emaduzana ngapolice station okuthi sibaba becampaigna sibonile imbiko ku WhatsApp labo Facebook ama videos ama parties e campaigna kono kunjalo ke besithi ma candidates wabuze si candidates bona so campaigna uyakwazi na ukuthi akuvunyela umthetho emthetho wona uthi sikhumbuzane nama candidates ukuze ukulandela umthetho okhethwe uhambe ngeqondile.
Manje njengoba usitshela ukuthi belibuthelela imbiko evele endaweni ezithiyeneyo, ungasela ukuthi abe diaspora bona liyenelisile na ukuthi libaphe kade kuphuma njengoba bona bebejindle bebefuna ukuthi
ye besila ama press conferences besiwenza sikhulumisana laba udiaspora sisebenzisa inkundla ezinjengabo abasebulenjini engaziqamba nxa kungala problem ingiziqamba ezinye ezinjengabo site ebe iyo i-live streamer ama press conferences zethu sibize labo lezindawo bakhona phakho kubulawayo abanye bangasuka live stream online ama radio nje achiyachiyeneyo.
Bona ke abakudiaspora belisenelisa na ukuthi lithathe labo imbiko yabo ababeyethula.
Ye njengayizolo nje ntambama sithola umbiko esawugcwayisa kuthiwa abantu babona amalokhuza amasotsha lemota zamapholisa zamanzi ama-water cannon edluladlula besithi bafona abantu abasezimbabwe bona besemazweni sizama ukuthi sikukhangele sizama ukulandela kodwa sithole ukuthi impiko yankhona eminye engxenye yabe ingaqondanga kakuhle besisachwayiswa sikaverifya ukuthi impiko sibile qondileyo na kodwa engakusho ukuthi ama-toll fees la enzele abantu abasezimbabwe ukuthi basifonele kodwa nxa kulo muntu ongaphandle kwelizwe besile WhatsApp platform yabade ngafaka khona umbiko wakhe kuplatform yethu ye-WhatsApp.
Umnumzana Michael Ndiweni siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obengomunye obekumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo obusazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo zokhetho phansi komanyano we-election situation room.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami
ngiyacela
mangihambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye nawe Nkosi yami
ngihambe
bage uhlelo ngale yongoma eyokholo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili amapolisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we MDC Alliance eHarare namuhla besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla lezanu PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezingu-146 kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-66. kufanele mthwakazi omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Impumela yokhetho lukamongameli iza kuza iloba namuhla kumbe kusasa. Kwanele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.